Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.
Linga libuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 July 2021 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, owake waba yintatheli zindaba yestudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eHarare.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi nxa sikhangela izihlobo esezisihlile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezikondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili esithi umkhakha wegciwane le-coronavirus olobukhali othiwa Delta yiwo osubhahile elizweni.
Nje kathe jobheka indawo eziningi bekuvaliwe, vele amashopu abevali, iziphaza lezo zamandiya ezo ezinye bebethengisa bevula amawindi.
Udlakela lwe-South Africa solwesatshelwa ukuthi luzaletha indlala eZimbabwe ngoba ukudla okuningi kuthengwa khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Intatheli zindaba yestudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eHarare. Ube leminyaka engamachumi amane lasithupha 46. Wasebenzela inhlanganiso zentatheli zindaba ezimbalwa ezibalisa iDaily News, Ziyana leStudio 7. Lapho asuka khona esiyasebenzela umanyano we-United Nations esebenza kwele Ethiopia. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezikondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegciwane leli. Uthe umkhakha walomkhuhlane ohlasela ngamandla obizwa ngokuthi iDelta odabuka kwele India yiwo osubhahile elizweni kulezi nsuku. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uveze ukuthi uhulumende unqume ukuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esiphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19, iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe-Delta variant siwubona ukuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi sizwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho-ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe-Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe?
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine, ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalo mkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa umuntu ungahlabi injection aloba nxa yothola kuba ngcono indlela lisana lawo ngakho ke kuzaba nzima kathese abantu abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besamelele ivaccine ingakwani umuntu wonke ngakho ke kuyinto eqakathekileyo ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama injection abekhona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ivaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo ungahlabi yikuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abekhatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla, sisanitize, singathinwa ngalokho ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholeli umkhuhlane. Abasezimoteni abagada ozupho abangena kuma-supermarket zananzelela-ke impilo yakho ubekhatshana labanye abantu ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumente ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole-ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana.
Umnumzana uSenis Vanda isiphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sokubhubhane lwe-COVID-19 eyeZimbabwe Christian Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ababulewe yi-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abantu abazinkulungwane ezifika phose ezine 38 babanjwe igciwane le-coronavirus. Kodwa lolu gatsha luthi izibhedlela zakoBulawayo kunye lezenkabazwe azethulanga amanani azo izolo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lababanjwe igciwane leli abayi 496. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala iCOVID-19 lokhu lisiya phezulu. Izolo kubikwa ukuba kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,334 abahlatshwe ijekiseni yakuqala. Ekuqhubekeni kodlakela kwele-South Africa, izitolo lamafekitali sokuvaliwe sokuthiye abantu bengelakudla ezindlini. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuthi neZimbabwe lakho kusilele ukudla ngoba okuningi kuthengwa kwele-South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa uthembise ukuletha ukuthula kulelo lizwe ngomvulo, esithi ababangela lolu dlakela bazajeziswa. Udlakela lolu luqale esabelweni seKwaZulu Natal lapho okwavalelwa khona ejele ongumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Lwaqhela lwaya kwamanye amadolobho lapho sekutshiswe impahla, izimota, izitolo zagqekezwa kwafa abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 72. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngumbuza ukuthi umumo ubunjani izolo.
Namhlanje belukhona odlakela kwamanye amalokishi kwezinye indawo nje la eJoburg but bekungakubanga njengamanye amalanga njengayizolo nangemva kwayizolo. But kwezinye indawo bekuthulele ngike ngaya deliver eKruger e-correctional service. Hayi, bekunormal nje but eJoburg indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashopu abevaliwe. Izipaza lezo zamandiya yizo ezinye bebethengisa bevula amawindi bedayisa ngamawindi phela.
Sizwa abanye besithi sebe qalisile ukuphila ngendlala bengasenelisi ukuthi bayathenga ngapi ukudla. Unjani umumo nxa sikhangele udaba lwendlala lokuthi abantu abanelisi ukuthenga abakufuna?
Ya, abenelisi abantu ngendlela yokuthi indawo eziningi zishisiwe like ama-mall lapho abathenga khona oShoprite nakobani bani okuningi kugqekeziwe kwathathwa into zonke nje eziphakathi. So into esibhekeleleyo nje ukuthi emalangeni kuzoba nama-shortages izinto lezi ama basic things njengabo umpuphunanana ngoba ama trucks aweneli azo supply emadolobheni la nje abo Joburg aswala baya khona ngalolu dlake so into endawo ezinengi zivali abantu abakhona ukuthi bathenga akona ndaba ngathi ngakhona ukuthi
manje ngokubona kwakho udaba lolu ubona ngani luzaphetha njani
udaba lolu luyahlupa lokudakala ukuthi luzophela kanjani kumbe luzoqhubeka phambili asibone asinalwazi nokuthi kuyakho kodwa nje into engisavelayo ukuthi uzogcina sokuvele kugcina kuvuka le xenophobia angitholi kahle le ndaba ngoba kunenye ividiyo abantu laba abanye abakhuluma lemlolo lwakithi lweHarare ngalade belutha lapho so kunevideo yakhona esecirculate kuma-social media so abalapha labo sebe accuse abantu bale ukuthi ibabalutha
umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi isithumele incwadi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ikhala ngokuthi yahlambazwa nguJaramba owathi amatitshala ayadedesa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter. UJaramba usebenzisa igama lokuthi Jamwanda wathi amatitshala ayadedesa njalo kumele basebenzise iziphathamandla zezikolo ukwethula imbiko yazo ngoba bona bengenelisi. Linhlanganiso ecothoze uJaramba ngokucatsha ngegama lokuthi Jamwanda yena isikhulumeli sikamongameli welizwe. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye maphepha moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umbiko kaJaramba thina njenge-ATUS siwuthatha njengehlaya. Okwaqala uJaramba ukhulume umbiko lowo esebenzisa ngesilungu abathi yi-shadow tweet lapho angazivezi khona ukuthi ngubani. So thina njenge-ATUS sithi lihlaya. Kodwa-ke njengoba abantu bekwazi ukuthi uJaramba i-spokesperson kapresident siphinde sikuthathe ukuthi liyana inkulumo evela kupresident yikho abakuchoyo nababalisi nxa bebakhangela ukuthi ababalisi babona njengokungabantu nje okungalancedo empilweni.
Manje yena limthumele na umbiko wenu uyakwazi ukuthi limi ngaphi ngalolu dlafu?
Yebo, umbiko wethu siwuthumele. Ngikhuluma nje kanje ngumuntu osekwazi ukuthi sithini njenge-ATUS. Simthumele yiyo i-akhawunti yakhe ye-shadow account ayisebenzileyo kaJamani. Saphinda samthumela ku-akhawunti yakhe ayisebenzisayo yiyo kaJaramba. Saphinda sathumela e-ofisini lakhe.
Manje ngokubona kwenu imbiko kamnumzana Jaramba ingaba itshengisa isimo kumbe ingqondo kahulumende ngodaba lwamatitshala ngokubona kwenu?
Ngokubona kwethu imbiko kamnumzana Jaramba iveza obala ingqondo kahulumende ngababalisi. Akusiyoqala uJaramba ukukhuluma kanje. Ungabuyela emuva sizakhumbula ukuthi umoyo former minister of foreign affairs wake wakhuluma kabi ngababalisi. Lokhu kusivezela ukuthi futhi vele ma behleli bexoxa bekhangela indaba yababalisi ababakhangeli njengabantu abaqakathekileyo. Kodwa-ke thina njengababalisi sithi sibezobe khuluma ngo-vision 2030. U-vision 2030 vele angeke aphumelele as long as i-education yethu eZimbabwe kathesi ingakhangelwa. And indlela yakuqala yokuthi bakhangele i-education ukuthi bakhangele iholo lababalisi bese bebuyela emuva bayikhangela isisekelo sombuso. Sikhuluma nge-free basic education. Kunje kathesi sikhuluma abadala abaningi bazayihluleka ukubhadalela abantwana babo ama-examination fees. Singabuyela kumbe siqhubeke siya phambili uzathola ukuthi izinga lethu lemfundo sesiliqathanisa lamanye amazwe aseduzane kade bevele bengasilandeli uzabathola sebephezu. So khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende nje wethu ayimfundo kalandabala ababalisi-ke bona vele ngabakhangela.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Keep phephandaba lechronicle lilodaba lokuthi iziphatha amandla zogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle zigqekeze emoteni ukususa inkalakatha yenyoka ngemva kokuba umnini wemota ebalekile abantu sebebone inyoka le emoteni yakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iziphatha amandla zakwele Mozambique sezimise ibutho lomanyano weSADC kade limele liqalise namuhla ukuyaphathisa empini labahlamuki. Iphephandaba leli lithi eleMozambique lithi lifuna ozakhokhela leli butho abe ngoweZimbabwe hathi kwele South Africa leBotswana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela ngeWhatsApp.
Angibingelele kumuli yestudio 7 nobuholi bayo bonke, ikakhulu abafundi bezindaba nase-Voice of America. Ngithi ake niphile muli yonke yobuholi bestudio 7, philani nami ngiphile. Ngibingelele nabalaleli futhi bestudio 7, ngithi nibahle Nkosi. Engiza kutsho yikuthi kuba lesimanga nje laphana kwelizwe lakithi laseZimbabwe uma sokukhitshwe imali lomuntu kumbe esingathi unambuya nehanda. Ngingazi ukuthi lokho kuhlongozwa yini ngoba amaqhawe akuleliyani lize maningi kakhulu ongangokuthi ngeke wakhetha umungelayo i-tribalism ukuthi uyebaka umuntu mhlawumbe esingathi thina wasesishoneni noma sithi oweluhlu lwakho ya ngoba maningi amaqhawe esiwabona khona eZimbabwe akhona omzibika awukhona lezinyani lakhe uLobengula bakhona bonke onkulumani ongangokuthi kuqakatheke ngani ukuze kuyebakwa unambuyane handa uma kuyikuthi ngempela ilizwe laseZimbabwe la tribalism khona kuright kufakwe kumabond efakwe kumabond ngoba nje kungayisiyona imali le kuliphepha nje elifanekiswe yena unambuyane handa kufane nje lesilabus efanekiswe nje oJohn labo Mary sithi akusiyo into engayifaka ibukwe ngumhlaba lo uyifaka njalo ephepheni elingasilo lutho elingavalwethi lutho bonakala nje ukuyeyisa ilizwe leZimbabwe esizathi wonke abaholi kumbe abakhokheli bamazwe kufanele bekwazi ukuthi ngelinye ilanga iyaguga inkonyani isivuma umthetho kufanele befunde ikakhulu ekuwoneni nansi imbube yakwele South Africa enguJacob Zuma isigcine isuka from kupresident isiyaba kupresident laba seZimbabwe lilindelekile ukuthi kwenziwe kanjalo nani nisuke kupresident umntabe uyipresident yikho engithi mina indaba lakho futhi njalo ngidlulise ukuthi eground izagcina abaningi vele sebesezikhindini hlalani likwazi ukuthi ubuholi ngeke busihlale busezandleni zenu kodwa ubulungiswa uzahlala busezweni. Angibonge muli yesudio 7 ngibingelele laphana usibongiseni umfana umfanakalayi esigodlweni sasemachinge ngaphansi kobuholi bembube kumxotshwa ngithi nilale kahle
njani basakazi bestudio 7. Hayi thina sikhona lapha eZimbabwe kunzima kunzima bafowethu sini hayi namazwi nje amalutshwane emfisa ukuthi nje ngathi ngike mbuze mina ngumbalisi kambisi yake mbuze ukuthi umnangagwa uthi yena le government yakhe kalayo imali yokubhadala izisebenzi kodwa nje ngiyake ngizibuze ukuthi sinezilobo zethu esihlala lazo kwesinye isikhathi kwezinye endlini eyodwa nje yatholi ukuthi usesifuthweni kumbe kwi-uniform deforce bayathola imali engcono so kutsho ukuthi umnangagwa imali angalayo imali yokunikeza amateacher yiyo etelayo kodwa yokunikeza abanye ezinye izisebenzi zikahulumende iyabe ikhona ngoba siyakwazi njalo siyawazi la ma-payslip abangane bethu esilabo abasesifuthweni. Yake ngithi nje ngiyembuza ukuthi imali angalayo ngeyokubhadalwa abaqambisi na kumbe imali nje kalayo ake achaze nje bake bachazele uhulumende weZimbabwe sike sizwisise ukuthi hambe uhamba kanjani
ye livuka njani bantu bakastudio 7. Mina mfu ukhuluma ngamatshane rendaba yezano izano isihlukuluze kakhulu from ingena esihlalweni up to now 41 years kambe abantu abakuboni yini khonoko ukuthi izano ihlukuluze okunganani izano ihluphe abantu okunganani kathesi babhizi abantu bezano bayagijima bayathunga amakhethe bayathunga amansaro bayathunga amacwiye bayathunga izinto ezijiyeneyo bayathenga amathosha echayi China bayao tenga ma rice lo mumbo na lo abati kona unga tengisira ma private company ka uhambe BGMB yo tengisira kona ngumumbo abazathi 2022 be uthara bese anika abantu bezano bona labo maso u campaign babe sebe nika abantu amacho chamanzaro ama t-shirt ama mask kasi babizi bayathunga asikhanyeleni abantu bezano ukuthi izano ilobuzosi obungana ikakhulu enyamendlovu kithi kona ngabe enyamendlovu izigaba zenyamendlovu emaris increment siyakhohlwa ukuthi thina abantu abenu siyafa kwamanye amazwe ngapha sithwele nzima kwamanye amazwe eSouth Africa ubuke kwaba ne-xenophobia abantu bachayiwe eBotswana ngapha kuphilwa nzima kathi indaba lingalimuki bantu bakithi enyamendlovu kona ngapha wo village 5 entabeni konke bo village 1 eshevari kona ngapho eStanhope indaba lingalimuki kona ngapho koPeterson konke kusiya phambili le indaba lingalimuki bakithi siyacela bakithi lilimuke lingahengwa ngamamaski lange manzaro ukuthi yangina ngilwele isitendi sami isitendi sakho angeke vele usathelwe lanxa izami ingaphuma ngiyabona
sanibonani balandeli beStudio 7 hayi namhlanje ngizama ukubonisana ukuphawula lapha ngesenzo sika baba uMsholozi mina ngwami umbono uMsholozi uthethe indlela eright yokuthi azinikele emaphoyiseni ngoba phela uMsholozi waphakamisa isandla efunge ukuthi umthetho sisekelo wase South Africa uza ulandela okudlulileyo lokhu kangikhulumi ngakho yibonga lokho akwenzileyo ube yisibonelo esihle ngibonisa labanye ama leaders ase Africa asathatha ukuthi umthetho baphezu komthetho bengakhohlwa ukuthi lapha bakhona basemsebenzini umsebenzi uyaphela lowa yini ngoba uzasebenzisa umsebenzi amandla akho ngesikhathi semsebenzini sizafika isikhathi sokuthi ungabi lawo amandla wona lawo obulawo ukumela ngesikhathi usenza into eziphuma endleleni ngibone ngathi iAfrica lomhlaba ngibone ngani ufanele ufunde okukhulu kusukela namhlanje kufanele ufunde okukhulu ngoba nathi singabantu asiboni ukuthi sizaphila sihlukunyezwa ngabantu besezikhundleni ukuthi bona baphezulu komthetho kuzaphela lokhuyana ngiyafisa mina ukuthi ebantwini lasemla kuma leaders eAfrica lawasemhlabeni akufunde ukuthi singabantu nje siyafana akula umuntu okuthiwa lo umncane but ungathi uyabheka kathesi emhlabeni jikelele abantu abasemajele ngabahluphekayo abalemali bangaphandle uyenza loba yini akufunayo ebantwini ngendlela esebenzisa ukuthi yena unemali
njani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke amagumbi amane eZimbabwe ngiyabonga kakhulu ngokusitshela izindaba ezivela endaweni ezithiyeneyo emhlabeni namhlanje ngithe ngikhulume phezu kodaba lwabanye obrubet laba abangamabalibandla eliphikisayo abakamthwakazi sicela kakhulu ukuthi njengoba nabeStudio 7 lithi alisakazi indaba ezibangela ukuthi mhlawumbe kube lodlame elizweni lamazwe athethisayo alisakazi besicela ukuthi laba bomthwakazi labo baziphuze bangabalokhu besithi bangabelokhu besithi nxa bekhuluma babe ngabantu angazani bakhuluma ngamashona lokhu besithi amashona namhlanje bengilalele bekhuluma phezu kukababa uMagalela Sibhalumafa besithi nonsense bephinde bethi futhi induna leyana bathi nonsense hayi badala siyacela laba bomthwakazi labo ngani sebephambanisa lokhu abakhulumayo lokhu sekungani sebexega abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe sesibanyeni singabantu bani kulabazukulu lwabaizukulwane sesitshoneni nezizukulwane zezindebeleni sihlangene bayasehlukanisa laba bantu siyacela Student 7 ingani ndiyabakhuza mhlawumbe liyekele ukusakaza ilokhu ze ama-audio abo nxabe zakhuluma into ezingazwakaliyo ngiyabonga
linjani lonke basazi weStudio 7 ithanda ukubelela Chris Gandhi empingelelo intingalinkomo mpingelelo ubaba uGibbs Dube mpingelelo sonke jile laphana isizwe somthakazi mpingelelo lo president ethi mqonde simoya ngithanda ukuthi ngikhulume labantu bakithi bakumthakazi abantu basemathebheleleni kambe sizwe sakithi sizovuleka sokunina amehlo mthakazi omhle kwalaba abamameleyo ngikhuluma kanje so ngihlala ngikhuluma nanti no i-MDC Alliance lezano yinto eyodwa abantu bakithi ezinye izinto libafunda ukuzehlukanisa akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola so lina ngikhumbule likhumbule ukuthi uChanisa engabamba umnankagwa ngekhola ma ukukhulekela ekukhulumeni kwami ukuthi I know i-MDC lezano yinto eyodwa nanka amagama kaFelix Magalela abathi Felix Magalela lo. Nanga amagama uselwisa thina abantwana basemathebeleland. Usesilwisa thina singabantwana bemathebeleland. Bantu bayithi vulekani amehlo. Amashona ngamashona. Akukho kodwa ishona leli lingcono leli li right. Umnanga gwayizamthe sicede eground. Uthanisa lamhlanje uthethe 18 councillors. 18 councillors wazileta ngapha kobulawayo. Abene abantwana abene abantwana besebenzeni. Ngoba namashona njengamanje amaphathi onke sekhokhelwe ngamashona. Amashona yiwasis leader. Na umqondisi uyadijima ebusuku lemini umqondisi. Ziyadinga izilwane sifuna ukumudla izilwane. Kodwa ukuthi likubonthu lwela lini umqondisi alikuboni. Ngapha liyajika likhulume ngomqondisi kabanzi likhulume ngaye ngendaba bantu bakithi angazi ukuthi lifunani umqondisi ulilela ubusuku lemini umntwana wena umqondisi sifani ngali yamphansa limathebele lendi ngali yamphansa limatheni kodwa aliwazi lokho ngoba mina angaze ngizwe phakathi kwe-MDC Alliance le MDCT le ZANU-PF bekhuluma ukuthi kunyinyizwe kuhlukumezeka kwabantwana basemathebelelendi saba hey mina ngiyabonga ngokuhlala ngise South Africa igama lami ngobheka impilo ngiyathi ngiyabonga
Nawo kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathumeli imbiko ephehla udlame kumbe inzondano siyabonga Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usechothoze amelamayo uMnumzana Donald Trump nebandla lama-Republicans ngokufuna ukuguqula imithetho yokuvota kulandela ukunqotshwa kukaTrump. UBiden wethule lamazwi izolo edolobheni lePhiladelphia lapho wathe uTrump lebandla lama-Republicans bafuna ukuncindezela abantu ukuthi bengavoti bekhululekile. Ezinye izabelo sezaguqula imithetho yokuvota efana lokufakela isikhathi sokuthi abantu bevote abaselayinini yokuvota bengaphiwa amanzi okunatha ngabantu makhaza lokunye okuninginenge ukuhlaziya lolu daba siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni
kuyacindezelwa kuyazanywa ukuthi kube lemithetho evimbela abantu ukuthi bayevote okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo ukuthi laba ma-Republicans lokhe bethuswa yikubona abantu besukuma kulolu khetho oludluleyo besiyavota besiyavotela uBiden ungathi uyakhangela ukhetho lolo lolukhona kwakungutshikile obhanqa ikakhulu kulaba abamhlophe behlukana phakathi laphakathi ingxenye yasapota uTrump ingxenye yasapota uBiden kwase kuze kuthi abamnyama base besithi gudlu baya kuBiden yikho okwawinisa uBiden khona lokho yikho kwasuka kwase kukhathaza ama-Republicans ukuthi khona kufanele ukuthi abantu laba abamnyama laba sizame ukuthi sibanqande sifake imithetho ezakwenza ukuthi behluleke ukuyavota abantu abamnyama balendlela zabo zokuvota bavota echurch bavote endaweni ezithize bavote ebusuku bavote ngezikhathi lapho abafuna ukuvota khona yikho khonapho lapho abachaya khona ungakhangela njengendawo esehouston lapha kithi eTexas lo owayengu-attorney kumbe umantshi omkhulu wavula ukuthi kuvotwe 24 hours abantu bevota kwaba labantu abaningi kakhulu abathatha lelo sosigaba bavota
ngendlela okukhanya kufuna ukuyenziwa ngayo khona lokho kwemithetho yokuvota ubona ungani akusoze kwenze kube nzima na ukuvota kukhetho oluzayo
hayi ngiyakubona ukuthi imithetho yona leyo iza kwenza ukuthi kunqunde ngoba angithi bazama ukuthi bathi kuchaywe kakhulu ku-mail voting kuchaywe kakhulu kuzikhathi zokuthi abantu bayivota ngasikhathi bani bacine ngasikhathi bani kuchaywe indawo zonezo eziyizo ezenza ukuthi abantu baphumelele banelise ukuthi bavote ikakhulu laba abamnyama so kuzanqunda kodwa ke abantu abamnyama akufanelanga ukuthi babe discouraged bona ngokwabo ngoba ayede lobo ungazofaka kumthetho kodwa nxa abantu bakhona bekhona labo phela kuyamela ukuthi bazame indlela zokuthi banqobe khona lokho okuyabe kufakiwe okunqundwa ngumthetho abantu kufanele ukuthi kuphindwe ukuhlangana kube reorganize njengalokho kwenziwa ngudade lo uStacy owe Georgia wahamba wakhulumisa abantu ngamunye ngamunye ngendawo wakuduza wakuduza abantu basukuma bayavota.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi ihlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Wonke waba yintatheli zindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.